Lomlilo chise izindlu ezine stezi esake sasetshenziswa njengeklinika yokwelapha umkhuhlane ofuba iTB eziduzane lerenkini eGwanda uqale izolo emini abahlala kizo bengekho besemsebenzini abanye sebeye kukhefu lekhisimusi. Izakhamizi zaleli dolobho sezizwele umasipala weGwanda ngokuhlale sehluleka ukuchitha imlilo osekudale ukuthi iningi lihlale lilahlekelwa impahla. Impahla ezithileyo zibalisa imibheda, amasofa, izitofu, amatafula, amakhabothi, omaqandiso, omabonakude lezinye impahla eziningi ezendlini. Unkosazana Sizalobuhle Moyo ngomunye wabahlali kulo muzi. Abachithi bomlilo abefire brigade bedlulekile ukuthi bawuchithe okudala ukumemetheka kwayo kusiya kwezinye izindlu ezintathu. Izakhamizi ezinye zigcine zincedisana labachithi bomlilo okudala ukukhonona kwabo besithi umasipala waleli dolobho uyehluleka umsebenzi wakhe. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda uthi sekudingeka ukuthi umasipala athathe lo msebenzi wokucitha umlilo.
So nxa ukuthi vele kuyabehlula, I think the best thing ukuthi beyithathe beyinike over ezandleni zamapholisa under civil protection unit. Sesibekwazi baba in charge ngefa ngoba lokho kuthiwa kule fire brigade izindlu zabantu zisitsha ziphela kakusisindawo ngoba ever since vele bangazi beke becitshe ngitsho umlilo owavuka kuhambe eGwanda ngitsho imota zisitsha ziphela bekhangele bekhona. So ngcono vele kuyekele kuhle kufakwe ngaphansi kwe-civil protection unit ukuthathwa ngamapholisa.
I-Studio 7 ayenelisa ngixhumana labahlali balezi zindlu kodwa bekhona iveza ukuthi bacele esibhedlela sababha indawo zokuphephela kukanti abanye bahlezi kuzihlobo labangane. Umanjinela wedolobho leGwanda umnumzana Ndaba Thwala uthe basaphenya ukuthi kuyini okudalela umlilo.
Cause yomlilo angatholi anything. If you need much and you contact uTown Clerk release information.
Kusenjalo kubikwa kule moto enkulu ethe yaphela layo ithwele isamende duzane lembalabala kusiyakusa lamhlanje. Umasipala wedolobho leGwanda uhlezi esolwa nguZulu ngokwehluleka ukucitha umlilo njengomnyaka 2012 abantu abalithumi lambili batha baba ngumlothe wesinikliseni engozini yokungqikilana kwezimota. Kuthi ngo-2015 isitolo sakwa-Parcels lazo satha saphela du abacithi bomlilo besehluleka ukwenza umsebenzi wabo. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.